sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 23 Nkwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ziyakhwela kakhulu eZimbabwe, kuyinkinga enkulu kakhulu, ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo, abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku.
Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank or Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulomnyaka ka-2024.
Kumnyaka yonale engu-11 indaba eku-chapter 14 eye-devolution ayikayenziwa kumbe ngithi ayika-implementwa ilokhe iludaba olucezwayo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalela ephalamende incwadi ikhonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isigaba sePennsylvania kweleMelika sibikwa kungesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank owe Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezekazi leAfrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulomnyaka ka-2024. Ugwalo loluthi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2.2%. IWorld Bank ithi lokho kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo eminingi kakhulu ehlawuliswa amabhizimusi kanye lokusela amandla kwemali yelizwe. Amanye amazwe akuzinga leZimbabwe agoqela iMauritius, DRC leGuinea. Umbiko weWorld Bank uphikisana le mibiko yomphathintambo wezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube othi yena umnotho weZimbabwe uzakhuphuka ngokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5%. Ekhuluma eseSouth Africa uNcube wazise ukuthi iZimbabwe iphakathi kwamazwe alomnotho okhula ngesiqubu eAfrika. Asanelisanga ukuxhumana laye ukuthi sizwe icele lakhe ngombiko weWorld Bank njengoba yabangadobhi ucingo. Ngokuhlaziyalo lidaba sixoxa lengcwethi yezenotho njalo elela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo, izinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe, kuyinkinga enkulu kakhulu, ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo, abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku, iviki ngeviki. Abantu banengi abangazuzi imali nxa ukuqathanisa lalokho okubona kusenzeka ezitolo. Kutsho khona ukuthi abantu abanengi bahamba besiyalala bengadlanga, kuse bangadli, abantwana besikolo bahambe baye esikolo bengadlanga. Kutsho njalo ukuthi imadlana le encane abantu abayizuzayo isiphelele kudleni, abasenelisi ukwenza ezinye izinto ezokuzithuthukisa lokwenza okunye okufanele kwenziwe imali. Kuyinkinga enkulu leyo okumele ilungiswe ngokuba buyaqina ngenxa yokuthi izinto ikakhulu okudliwayo kuyakhwela.
Kuyinga phambili singabona intengo yokudla iqhubekela phambili ikhuphuka na, njalo kumele uhulumende aluphathe njani lolu daba?
Yebo, kukhangelela ukuthi intengo yokudla iye ikhwela njalo ngenxa yokuselela kokudla okubangwe isomiso esikhulu kangaka esisibonileyo. Ukuthi kulungiswe lokho ukuthi uhulumende abone ukuthi ukudla kukhona, izinto zikhona, kube lula ukuthi abantu bangenise izinto ezivela kwamanye amazwe ukuze kungasileli, ngoba ukukhweza intengo yezinto ikusilela kwazo, yindlela ezomnotho ezisebenza ngakhona. Kumele ke zingasileli ezitolo, iphingasileli ithukela lingasileli, kungabi khona okusilelayo, yikho kuzakwenza ukuthi intengo ingakhweli ngendlela ekade ingakhwela ngayo nxa ngabe izinto zingekho esitolo. kuyadingeka ukuthi kuqoqwe kuhleleke kuvinjelwe ukukhwela kwezinto ngokuthi izande zibe khona zingaswelakali.
Ukungafinyeleleki kwemali yeZimbabwe ebantwini kungaphathisa na ukuthi intengo zingaqhubekeli phambili zikhwela njalo limali ingasweli amandla.
Ukungafinyeleli kwemali yeZimbabwe izige ebantwini bonke abadinga ukuthi bayisebenzise kutsho khona ukuthi lokho okwakuyinjongo ukuthi iza kulungisa kakukalungiswa. Imali yonke emhlabeni ifanele ifinyelele kuye wonke umuntu oyidingayo, kwe angayidingi nzima, ifike nje itholakale ezitolo emakhaya, itholakale emaphoketini abantu, bathenge ngayo ishukela isinkwa, bathenge ngayo amahlamvu, bathenge ngayo noma yini abayidingayo, babhadale ischool fees, babhadale amagetsi amanzi, bathenge ngayo amatikiti ebhasi lendizamtshina lakho konke abakudinga ukusebenzisa ngemali. Kulapho yabe isiqale khona ukuba loncedo, ikakhulu nxa ingagcina amandlayo ibe lesisindo ikwazi ukulondoloza amandla, ikwazi ukulondoloza igugu elikuyo. Kulapho yabe isiloncedo khona olufaneleyo. Okwamanje isasilele abantu nabantu bayazibuza ukuthi kanti ingaphi le mali. Khona lokho kuyinkinga enkulu kakhulu, uhulumende ufanele akulungise ngokuphangisa ingakaphelelwa ngamandla, ingakafika ebantwini.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ulwela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo uyingcwethi kwezombusazwe.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatebeleland Institute for Human Rights isilobele idalela ephalamende incwadi khonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isahluko sechumelane uchapter 14 wesisekelo sombuso welizwe i-constitution uthi lapho kulesidingo amabandla amandla lezibopho zikahulumende kumele kudluliselwe ezandleni zeziphathamandla zamadolobho kanye lezabelo ezilekhono lokugcwalisa lezo zibopho. Isahluko lesi sisolwa kakhulu yinhlanganiso le isithi asi kubeki sobala ukuthi amandla kumele aphungulwe kuhulumende aphiwe izabelo ukuze zizibuse njengokufisa kwabantu okwavela sobala ngesikhathi kulotshwa isekelo sombuso esaqala ukusebenza ngo-2013. Umkhokheli weMatebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa, nguye ohambise incwadi le ephalamende esithi leli dale kumele lilobe umthetho ocacayo ozakupha izabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo. UMaphosa uchasele uNtungameli Nkomo oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sikwanisa 11 years i-constitution yeZimbabwe yasayinwa ukuba ibe ngumthetho elizweni. Kumnyaka yonale engu-11 indaba eku-chapter 14 eye-devolution ayika yenziwa, mbe ngithi ayika implementwa. Ilokhe iludaba olucezwayo osolunganika lukho, kodwa siyananzelela ukuthi ngesikhathi sisenza i-constitution ama-provinces afika 8 weZimbabwe akhuluma kabanzi ngoku ukuthi akwehliswe amandla esuka kuhulumende weHarare esiya kuhulumende bama-provinces labo hulumende bezabelo. Le into uhulumende wethu lokhe eyiziba engafuni ukuthi ayikhangele. Ngaleso sizathu ngihambise ipetition ephalamende ngisithi mina nxa sibala uchapter 14 weConstitution yeZimbabwe uthi yena whenever appropriate amandla azehliselwa kulawo ma-authorities that are competent ukuthi awabambe. So ngiceleke ukuthi iparlamente isisize ngokusikhandela umthetho ozachaza ukuthi nxa sithi into i-appropriate sitshoni, simeza njani u-appropriate low. Nxa kuthiwa whenever appropriate, sesifuna ukuba kwazi phela ukuthi kuba appropriate sokwenzakaleni, sokutheni, kuyini okumele sikukhangele ukuze i-district kumbe i-province ithi hayi mina kimi lakho soku-appropriate. Then okwesibili bengisithi mina basincede futhi ukuthi nxa kuthiwa kuzehliselwa kulabo abacompetent okutho ukuthi abenelisayo ukuwabamba amandla, yikuyini esikusebenzisayo ukuqala silinganise simeze ukuthi wena uyenelisa na.
Uhulumende uthi umbuso wezabelo kudala waqala ukusebenza njalo uqhutshwa kuhle. lina kungaphi lapho elisola khona yikupho kubalulekileyo mhlawumbe okumele kwenziwe elithi akukenziwa.
I-devolution of power yikwehlisa amandla ezabelweni ukuze izabelo zenelise ukuthi zizibuse, zenelise ukwenza izinqumo, zenelise futhi lokuzidingela eyazo imali, hathi ukuthi zithole zikhongozele kuhulumende sengathi zinkukhu ezifuyiweyo. Izabelo kumele zenelise ukuthi zizidingele eyazo imali, zizibambele izembiwo ezikibo, zizibambele ama-project okwenza imali akhona ezabelweni ukuze kube le mali, zikolekte izabelo ama taxes khonapho ku local level, ama tax azasebenzisa ukudevelopa icommunity yona leyo. Yiyo i devolution of power, hathi lokho abathi kukhona kathesi abathi i-devolution besitsho nje amapenanyana emali abaqhubela ama-province bethu beqhubela ama-district lama baphinde babatshele futhi ukuthi yenzani lokhu lalokhu lalokhu kube yi-priority. Isingaphi i-devolution khonapho? Lakathesi ungakhangela nxa sisenza ama-budget ethu kumele aze aye-approva e-Harare ukuze i-budget yethu ipase. Ha-a, kasikwenzeni ku-finalize khonapha esabelweni sakithi. Yiyo i-devolution esikhuluma ngayo leyo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eseHarare. Usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ubengabambeki. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokukhahlanyezwa kwabantu ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abaphazamise imihlangano eqoqwe lidale lePhalamende eyokuhlolisisa iziqondiso zePrivate Voluntary Organizations Bill. Zithi akumangalisi okwenziwe ngamalunga eZANU-PF ngoba afuna ukube ngumthetho welizwe. Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bazajezisa inhlanganiso zonke ezikhanya ziphikisa okwenziwa nguhulumende. Kuchoni lokhu okwenzakale emihlanganweni ebiqoqwe lidale lePhalamende? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala idale lePhalamende njalo ofundela ukuba ligqwetha lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo. Umlalazi wake wasekela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Uchuma usungula le ngxoxo.
Uye ubuya uzozoyenzinto enjalo sifuna ubana udikleye ngokuthi right ngizoyenza lokhu imali embuyaka imali enkala ebuyifaka entweni le enhle sibese ngikhangela phela thina njengabanikazi belizwe kungasini thina angitsho ukuthi iZANU-PF ngabaye badle bethi ngizozo zempilo ngitho wonke umuntu uhulumende womuntu wonke sesikhangele ukuthi umuntu lwana ubuye yini ukuzoyenza khona akuthiloyo. Ngoba phela into abona kulezi nhlanganiso ezibuya zicathile wesikhathi zagcina usumangala sezifundisa ubutabani phakathi kwethu khonapha thina singalandelelanga sesilibaziselwa abantwana bethu. So kufuze sibe kwazi kunxa ukuthi yikho esikufuna kona kubana sibekwenza aye abantu laba ababuye uzofundisa lokho and soke siyakwamke kuthi kawafuna ukufundisa njalo soke siyakwazi-ke yiko kanjani abakujongileyo khonokho. Hatsho ukuthi na uphaphake usibona umntana wakho ese-interfanifani kanti sefundiswe enye into engayisiyo. Yilo udingeko lebhili leyi ngamafitshane babamthemba.
Ye baba Mlalazi, ubumuza lapha ukuthi uthini ubaba uGolide? Ngena khonapho utsho uyatsho ukuthi kumele kuhlolisiswe ukuthi kambe umuntu ulandani, inhlanganiso zilandani kule Zimbabwe. Ye kuphosela khona
ibhili le that seeks to regulate ama-NGO ikuthi eZimbabwe uhlupho sihlala sidinga nobuthakathi every time. Labo abathi ngabanikazi belizwe mbena abahlala bebusa ngenkani abazithembi, yikho-ke sebedinga ukuthi lokho sokusele kuma-NGOs la kuma-civic society bakubhidlize. Angazi ukuthi yini abafuna ukuthi bayiregulate ngoba sibona umhlaba wonke nje jikelele ama-NGOs lama-civic organizations aya-operator amaningi wakhona aoperator obusegcekeni bona abakwesabayo kulokuthi basitshela iqiniso ukuthi besaba lento abahlala beyikhuluma beyithi regime change yiyo okufanele abana baphuma okusegcekeni. Osokusimangalisa ke ukuthi lanxa sebefuna ukuthi balethe ibhili leyiphase ngoba balama numbers eParliament bangenza iloba yini abayifunayo. Simangala ngoba izinsuku ezidlulileyo lezi bekusiba lama disruption kuma public hearing. Kwenziwa yini kathi ukuthela izweni laseZimbabwe singenelisa ukwenza izinto ngendlela eqondileyo ukuthi omunye owakwethuma sukume atsho umbono wakhe engazange athethiswe. Lo wakoDube lo wakomoya bazikhulumele kwenziwa yini ukuthi ZANU-PF ithumele abantu ukuthi bazodisrupta. Ayisoko kokuqala uzakhumbula ukubana around 2009-2010 somewhere there sibhala constitution saba lama disruptions a-serious kakhulu. Angazi ukuthi othuma labangani bakho Mnangagwa bathi lizwe lizakhiwa njani bona besiba disruptive lanxa belamandla wonke owenza abakufunayo.
Chuma kuthiwa lina vele lifuna ukuthi lenze santanda.
Awusiko khonoko kuhlo ngumfowethu umlalazi. Ngiyabona mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kwame qala bengakubale kuhle. Ngithemba lawe uThembo unje uyakwazi. Akula lizwe whether kumbe use-America, Britain, wherever. Okutho kona ama-NGOs abuyasebenze nje kuphela nje mahlana bengela governing act akula tenjalo. Lokhu ngiyakuphendulela sibili yithi sodwa ebesilokhu singakabi nomthetho okuregulariza ama-NGOs lawa nxa ebezosebenza. E-Britain awusozofa uhambe uyokungena nje usethi nasufule i-NGO yokusebenza uhulumente engabona ukuthi uyenzani ukuhambe njani ukutheni. Even i-America name whatever country. Elawula besilokusayekela abantu laba besenza abakufunayo kungakhathaleli ukuthi una kutheni awula nto esiyesabayo ama-public hearings awa ngizwile but mina I'm reliably informed njengomuntu oseparliament ukuthi hhayi into lezi bezisenzakala kabili abama-NGOs laba ngenxa yokuthi bona bona bafuna ukuthi into le ingatshintshwa bazenzele umathanda besenza ukugaka wabo they were paying people bebabhasa lokubabhasa ukubasa kumavenues ona lawo ukuthi besihambe beyodifenda ukuthi ona ibhili leyi ingabhaswa ibhili elibi kusetshenziswa izimali sibili bephezu kwakhona ukubana abethu bezibuyela ngokuthanda kwabo nxa bethu bayakhuluma bebedisruptor. So kwesinye isikhathi yikho lapho adusuka ukugcina zokusenzakala izinto ongabenanga zenzakali.
Mlalazi uyavumelana logolide kwalapho
eZimbabwe asiyo sikhathi sokuqala ukuzama ukuthi bathi bafuna uregulator. Abanye bethu siyazi ukubana uma bethu bafuna uregulator bafuna uregulator ngoba bakukhangele with a suspicious eye ngoba besaba ukuthi kwenziwa le abahlala bekhala ngayo abayitirestshe. Yikho ubona ama-organization amaningi ahlala elandelelwa izikhathi eziningi. In terms of lokho akutshoyo ukuthi abantu sebephila impilo ezinjani. It's unfortunate ukuthi uhulumende weZimbabwe ufuna abantu bahlale behawula izisebenzi. Yona sibona izisebenzi kahulumende. Amapholisa bahamba ngezicathulo ezidlekileyo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, njalo owake waba kubandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parlamente bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kweziphathelane lele Melika, isigaba sePennsylvania ngesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho lukalwezi. Intatheli zindaba eVOA uScott Stearns uxoxe lolu daba olwethulwa nguChris Gande lukhangela ukuthi umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump benzani ukuthi banqobe kulesi sigaba.
Isigaba sePennsylvania sibanzi njalo sidabukene okokuthi singathathwa langubani. Umnumzana Michael Sanchez ufundisa izifundo zePolitical Science eKolejini leTemple University.
We went for Donald Trump in 2016. We went for Joe Biden in 2020.
Sabo chila Donald Trump umya 2016. Sabo chila Joe Biden umya 2020. Songe skati guaba lomeshuo wama 40,000 kumbe 80,000. Esigabeni esilezigidi lezigidi zabantu sijabukene kancane.
U-census uthi abavoti bePennsylvania bakhala ngomnotho welizwe kunye lodaba lokungena kwabokuza elizweni.
There's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positives in the economy. It is still
kwenza inkulumo kubalandeli bakwa-Biden beveza okuhle osukwenzakale kwezomnotho kodwa kukhanya kungamukelwa ngumphakathi okwenza babe belokhe bekhathazekile ngomnotho welizwe. Abantu bakhathazekile ngomngcele wezansi yelizwe lanxa iPennsylvania ingekhoduze lomngcele lo.
UTrump ukhankasa ePennsylvania ngokuhlasela uBiden ngezibopho zakhe zomngcele welizwe lenhlelo zamandla omlilo kagetsi angangcolanga iclean energy.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border.
Ungacabanga isimele sibhekane lakho ngezomngcele singakhululekanga kwezamandla e-energy ngezimota ezingasebenzisi mafutha epetulo. Kambe abantu bazafuna ukuthenga imota ezisebenzisa amandla kagesi impilo zabo zonke.
Imota ezisebenzisa amandla kagesi lempahla ezivela kwele China zindaba ezimqoka esigabeni lapho abavoti abakhaliphileyo njalo behlelekile. UBiden kulenyanga ukhuphule umthelo wokuthenga impahla ezivela kwele China ngokuphindwe kane esithi ukungahanjiswa kuhle kwempahla ezivela kwele China kuqilibezela izisebenzi zakwele Melika.
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America.
Ngizimisele ukuthi elakusasa lezimota ezisebenzisa amandla kagesi licandwe ngabamela izisebenzi kuphela. Ngiyafunga.
UTrump utshele abanini bezibhamu ukuthi uBiden kalasithunzi sokubusa okweminye njalo iminyaka emine.
Joe Biden is the worst and most incompetent.
UJoe Biden yisehluleki esingazilutho njalo olenkohlakalo kubo bonke omongameli embalini yelizwe lethu.
UBiden ukhulele esigabeni sePennsylvania edolobheni leScranton njalo ukhankasa kulezindawo azaziyo. Eveza uTrump njengomuntu osetshenziswa izinothi ezingamabhiliyoneya.
We all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope.
Sababona abantu abanje sisakhula. Indlela engibona elakusasa leMelika ngilethemba lamathuba alingeneyo ngumbono ovela eScranton kuzisebenzi ezifana lani.
Umsekeli kaBiden uKamala Harris ukhankase ePennsylvania kuyonale iviki ukungokwesine kuwonale umnyaka. Uthe abavoti bePennsylvania bengazayengwa nguTrump labanye bakhe.
We believe in the promise of America, a promise of freedom.
Siyakholelwa kuzithembiso zeMelika, izithembiso zenkululeko, impumelelo nokulandelwa kwemithetho, hatshi kubalutshwana kodwa kuye wonke umuntu.
UTrump uthembisa izakhamizi zePennsylvania ukuthi uzabuyisela eMelika kusimo esasiyiso kudala.
In this moment, extremists are trying to divide our
nation. Abedlulisa amalawulo bafuna ukusehlukanisa njengesizwe. Siyababona bekhukhuzela inzondo kwabokuza.
Ucwaningo oluqutshwe liphephandaba leThe Philadelphia Inquirer kuyona le inyanga luveze ukuba uBiden loTrump banguthiki lobhanqa ePennsylvania. Inani labavoti abasakhulayo labangaso abamhlophe abavotela uBiden lehlile nxa kuqathaniswa lokhetho olwedluleyo. Abavoti laba yibo ababeqakathekile abenza ukuthi uBiden anqobe kukhetho lwesigaba lesi ngomnyaka ka-2020. Lolu daba lulotshwe intathezi zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwethulwa emoyeni yimi uChris Gande.
Emidlalweni ye Premier Soccer League edlalwe namuhla, iqembu le Highlanders libe ngujiki lobhanqa le 1-1 lele Manica Diamonds emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye Barberfields kobulawayo. Iposto iyeqale ukuhlohla ngemva kwemizuzu emibili kuphela, kodwa iManica Diamonds yaphendula layo ngemva kwemizuzwana. Iqembu le Dynamos lona linqobe ele Arsenal Movers nge 2-1. IManica Diamonds iyo esibuyelile la njalo phezu kwengalane yemiklomelo, ilandelwa yiFC Platinum, yona elandelwa yiHighlanders kuzinga lesithathu. IDynamo siyona ihlezi kuzinga lechumi. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7, injani wothungamela ingoma? Thina sikhathele, sesikhathele nje iZanupf, sesikhathele ngayo. Asayifuna, asayifuna, asayifuna. Yini umuntu omdala yenza into ayaziyo kuphela kuyakhala namamoshari, ngoba uyazi ukuthi vele abantu bazokufa ngendlala. Umuntu azazone nawo uNkulunkulu. Hayi bo, asikhathele ngezano, hayi sikhathele, sayiphuma, ayiphuma, ungene iye phansi. Uzonde izizonde nje nayinyamazana, hayi bo.
Studio 7, Studio 7, injani wasakazi? Abalaleli, thina siyaphi? Sibona indlala ngapha umgatheni okhulumayo ngaseQueens athi uthini lo ndoda lo abathi ngisabangu lo uthi sejoyinile yini ngani? Hhayi angiyamangala, abanye abakhanya bemsekela nezomamalwane ekhanya esekela uChabangu. Chabangu azange aze akhuphe vele into eqakathekileyo eqondileyo, ayevele ezifunela imali from ekuqaleni. Wa-recall abantu kasareplesanga indawo eziningi, wayebarikholelani nxa ingalabantu.
Hello, hello Studio 7, siyayibona izano kuxabana wathi nabanye kuyasijabulisa, but siyamangala nxa bengani bayala ukuthi awazakathungafaka ubantu bemamele abantu kungangena ngochivayo kunaphamba, because siyambona umnangagungani ubambane kakhulu lo chivayo. Nanko kathi sibakhipha umkhulu lo wamapholisi endlini le Harare, indlela anazibayinika uchivayo ngaliphi? Asikambona uchivayo lesikhundla kuzanupf, but esithedele kakhulu imamele engangenanga ukuba ngupresident 2028.
Sipingile, sibonge Studio 7. Ngilokudana kakhulu ngokuzwa uJob Sikhala eselatshwa emazweni mayekhuluma amaqiniso ukuthi kwenzakalani, kube labantu abamgxekayo, abantu bezano baphika amaphika nkani ukuthi yibo abalesandla empilweni kaJob Sikhala ukuthi ibe le nto eyiyona zekwelatshwa page yabaphika. Uhulumeni kamnangagwa le cabinet yakhe abantu bakhe bezano, yiliphi iqiniso bake balivuma ngelinye ilanga ukuthi kukhona laba abalesandla khona? Bonke labantu ababulawa izano lamanje basaphika sisikukurawundi kuze kube namhlanje, labantu abababophayo, labantu ababanyamalalisayo, akukho lo abavumayo ukuthi hayi kodwa lo sasimbophele lo kumbe lokusambulalela lo, baphika konke iba ngamaphika nkani. So uJob Sikhala kame iqiniso engesatshiswa ngento engekho, wakhulumela amaqiniso ngoba uchuba abamenza lona vele luningi kakhulu. So hayi sithi uJob Sikhala kalulame, siyabonga.
Studio 7, salubonani. Kahle sicela ukuthi uChabango eke statement manje into oyilandele ephalamende yini, ngoba nesihamba esiyi-1 abanye sebaxotshile bonke. Ulandeni, ulande wona ama-ice cream lawo, kanti ulandeni kodwa esikwaziyo ukuthi angeke last iZanupf izambulala kuphela. IZanupf fethi iyabulala, izakhampena ngawo ke nila. So kuthiwa ubule opposition party, lokho siyakutshela, sifuna ukushansi kukuwo. IZanupf iyabulala, yabulala abantu abaningi kakhulu. Isitimela simadoda amathole ezigcwele amathambo abantu abafile. Uthengisa iBulawayo yonke, usiyazithengisa wona. Kuba isikhathi sento ngawaqeda abantu abaningi kakhulu, ngabe usubulele iBulawayo yonke. Akuzama ukuthi kuhloniphe mfowethu, ngoba into elanje ephalamende awusayazi. Kuthi ulandi kuyale ngesikhanda nje ephalamende, ulokhu uphiwa wona ama-ice cream lawo. Adle sibone uzaphekanga, kodwa siyakwazi azakubulala phela ama ice cream uyafa ukuthi baningi ubaba uNkomo basile, uLimkanda uphahla bafa, uNkala bafa, ngayi Zanupf chuma lapha eCosmos City eJohannesburg.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ulingakhohlwa lelandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje. Kuhlelo asiyisizeni bomama, sixoxa labesifazana ngodaba lokwendisa amantombazana esesemancane. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbiko wabebhanga lamazwe omhlaba i-World Bank we-Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ayezekazi le-Afrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako lonyaka. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje, olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.